udaba lolu babambo ningani ludaba olusihlukuluza kakhulu esilubhekileyo sonke nje njengabantu abakumabhizinisi. Okusobala ukuthi-ke liqhubeka lilahlekelwa ngamandla idola leZimbabwe ngendlela yokuthi singananzelela nawo liqathanisa le-US dollar. Amandla alo ayehla kakhulu. Imbangela kuyikho kona kuhlane ukuthi alenasisindo ngenxa yokuthi lokuhlane sithi thina kwakunike i-currency amandla akukalungiswa. Okuvamisa ukuthi kube yilokho esithi thina i-productivity lama-exports ayenziwa yi-economy. Isisindo semali nje sona vele imvama sandise ukuthi sithole amandla empahleni esizenzayo umanufacturing sizithengisela amanye amazwe. So kuthi ukuthi ngenye indlela i-demand yempahla zethu nxa isikhuphukile yikho kwenza ukuthi imali yethu izuze amandla. Nxa sesizawuthi-ke sizuze inzuzo-ke kulabo abasibhadalayo nxa sebehlawula behlawula impahla lezo abazithenga kithi, nxa siqhubeka sisiba yi-economy leyana engathengisi lutho kungela demand yempahla zethu, kunzima kakhulu ukuthi idola lethu libe lamandla emkambo.
Njengabo somabhizimusi baba Ndlovu, ungathi ukulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe lokhu kuliphazamisa njani?
Kuyasiphazamisa kakhulu baba Nkomo, ngendlela yokuthi lathi siyabe sikhangelela ukuthi nxa sisebenza sithengisa-ke impahla khonapha kuqakathekile ukuthi lokhali lathi sibe le mali esiyigcinayo emabhanga. Kodwa-ke uzathola ukuthi nxa usithi uyabhenka ubhenka yonale imali yangakithi ye-RTGS iphotho sibili unjengomuntu lwana nje odlalayo. Kakusincedisi ngalutho ngoba isishindo semali nxa silahleka kutho ukuthi lawe amandla oba lawo ekuthini uthenge impahla, njengoba sikhuluma ukuthi okuningi sithi kumbe i-raw material esiyisebenzisayo sithenga ngaphandle kwelizwe kwenza singaze saba lamandla ukuthi sithenge impahla ezilohlonzi kumbe sithenge i-material eningi eyenza sanele ukuthi siqhubeke ukuthi sisenza amabhizinisi ethu siya phambili. Iyasilimaza kakhulu ngoba ivali esiba layo kumabhizinisi ethu iqhubeka isehla, kuyasilimaza kakhulu bami.
Intengo zona zisakhuphuka mahlayana njengalokho bekusenzakala yini kumaviki asanda kwedlula kumbe sokulobubelo?
Hayi, mina sibili from where I stand angiwubone umehluko. Intengo ziyaqhubeka zikhuphuka ziya phezulu. Yebo, kambe kungathiwa ifiweli ike yehla nje kancinyane, kodwa-ke ifiweli lanxa yehle ngamasenti amalutshwane kakhulu angaphansi kwalitshumi, hhayi intengo kukhanya zihle zasala zikangcele phezulu khona ngale lapha ezivele zakhona kuze kukhwele ifiweli. Lokho-ke kwenza ukuthi-ke i-business umkhathi wokuthengiselana kube nzima kakhulu, ngoba nxa vele intengo ziqhubeka zikusona esisimo abantu kunzima kakhulu ukuthi babuye bazethenga lokho esikuthengisayo. Siyananzelela ukuthi kakhulu laba abantu abakuma-groceries kule wave yenziwe kuma-borders ukuthi abantu sebengaletha ukudla bengabhadalanga i-duty. Okwenzakalayo ukuthi-ke sokusiba nzima ukuthi-ke nxa wena utrade ngapha ngama-local products abanye abantu beletha impahla ezingathelanga umthelo emabhoda laphana, kunzima ukuthi-ke wena osebenza uthengisa lezi mpahla ezilokhali ngapha kube le nzuzo oyitholayo, kuba nzima kakhulu.